ukuthi bahlanganise abantu kukhangelwane lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu kudidi ingqondo ukuthi bangenwe yini njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nala abantu bayesaba. Abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana yobuthanela into efana laleyo. Iparlament iyakwazi ukuthi abantu kwabasoze ba-attende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe ya-consulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho. Uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idiphenda kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiye egqugquzela abantu ukuthi be-attende. Kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus. Kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane bukhona busiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi.
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi. Yikho nje segijigijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha i-constitution. Uzafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe ku-constitution ngo-2013. Kusuka kube lezigamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza i-constitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi i-constitution ibe khona entsha ka-2013. So nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla, abe lamandla okuthi kube nguye o-appoint o-vice president, abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approve i-parliament, lokunye okuninginengi okusuka kulimaze i-constitution evele iyiwe ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo. Kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013, ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president. Uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwe ezandleni zika-president, kakusela ama-interviews azakwenziwa, izinto eziningi sezisemandleni akhe.